Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingani tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 1 Mabasa 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
umungathi uyabhalisa ezitshayini enika abantu izithupha iprocess yangkhona ngibona ngazathi ngenxa yokuthi banenge abantu kuleli abangasela zithupha kuzathiya abanye abantu bengabhalisanga.
Uhlangothi lukamsitheli lusungule namuhla umkhankaso wokuhambela uZulu ezigabeni zelizwe ukuthi abhalisele ukuthola incwadi zokuzalwa izithupha nokungeniswa kuluhlu lwabavoti.
Njengoba sasithilwe phambilini ukuthi okuzaqeda impi ekhona e-Eastern Europe ikakhulu e-Ukraine yokuthi i-Ukraine kumele ivume lokho okuthiwa iRussia.
Ele Russia lithi ibutho lakwele Ukraine namuhla libhombe elizweni leli endaweni yokuthengisela amafutha ezimoto lendizamtshina, kodwa ele Ukraine alivumanga kumbe ukwala ukuthi ibutho lalo yilo elenze lokhu.
Ibizo lomculo lo esikhulayo ubizwa ngokuthi imvunulo kamzilikazi owela ngaphansi kwe-Afro Jazz.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday sileqembu elihamba ngegama lokuthi imvunulo kamzilikazi elicula umdumo we-Afro Jazz lisebenzela lisetsholotsho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ngothi lukamsitheli lusungule lamuhla umkhankaso wokuhambela uZulu ezigabeni zelizwe ukuthi abhalisele ukuthola incwadi zokuzalwa izithupha lokungeniswa kuluhlu lwabavoti. Lanxa iningi lamukele ngenjabulo loluhlelo, bakhona esigabeni seMandebeleni abathi kuza kuba nzima kubo ngoba umbhuqazwe wegugurawundi wabachiya bengela maphepha okuzalwa okutsho ukuthi bazayehluleka ukuthola incwadi lezi. Sixoxele isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni ebhejwe likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ukubana kuyabhaliswa kakasha iblitz le lokunikeza abantu izithupha mbona ngazathi kuyinto enhle, kodwa mbona ngazathi kodwa futhi okuqala kunika abantu izithupha ngoba uma ungathi uyabhalisa at the same time unika abantu izithupha iprocess yangkhona mbona ngazathi ngenxa yokuthi banenge abantu kuleli abangasela zithupha kuzathiya abanye abantu bengabhalisanga ngoba bengatholanga izithupha, kodwa bekuze kuqale kubhaliswa abantu bethi bengabhaliswa abantu bese kulandela izithupha. Njalo siyazi ukuthi bekungakabi lohlelo lokucacayo olokuthi labo abalezihlobo zabo ezabulawa ngumbhuqazwe bona kwenziwani ngabo, ngoba uzathola umuntu abengalabhethi engelani so bekungakafakwa uhlelo olucacayo because kulalokho okukhulunywayo politically, kodwa okungasiyo akula clear legislation yokuthi hayi sesirelaxela phana ukuthi labo abalezihlobo abalesituation enje ebenefit.
Kodwa ngokubona kwakho nxa kuyikuthi abantu wesigaba seMathebeleland bengathola bona izithupha bengabhalisela ukuvota ngobuningi na, kumbe vele ukhetho abantu besigaba abasalufuni?
Abantu uma bengathola izithupha mbona bebethole lenkuthazo bangabhalisa. Abantu okudingakalayo ukuthi bekhuthazwe ukuthi bebhaliswe lokuthi bezwisise ukuqhakatheka kwevoti. Okuluhlupho ukuthi eMandebeleni sila abantu abakhuthaza ukuthi abantu kabengavoti and konokana bengaqeda ukuthi abantu bengavoti abakazi becacisa ukuthi uma bengasavotanga kwenziweni. So kudingakala ukuthi labo abakhankasela ukuthi bevotele, abakhankasela ukuthi ukuqakatheka kwamavoti kufuze beqine ngamandla ukuthi bekhuthaze izizalwane ngokuqakatheka.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo yisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni ibheju likaZulu. ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Izakhamizi zeGwanda zithi amapholisa kumele abhode amalokitshi wonke ebusuku ukuze alwisane lobugebengu osobubhahile kuleli dolobho. Lokhu kulandela ukubulawa komunye wesifazane elokitshini leSpitskop ebusuku kuthange ngumuntu ocatshangelwa ukuthi lisela. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu Albert Ncube esiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Uzulu waseGwanda ukhala ngokuthi kasabuquthi ubuthongo ngenxa yezigebengu esezivuke ubhova edolobheni kulezi nsuku. Unkosikazi Emilia Ncube oleminyaka efika phosa amathumi ayisikhombisa 68 ubhubhe ngemva kokutshaywa kakubi ngesidindi sehloko ekhanda, kwathi umzukulu wakhe Aaron Zulu walimala kabuhlungu kanda ngemva kokuganulwa njalo sesimene esibi esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals. Unkosikazi Beauty Dube ngomunye wemuli omufi yena uthi umdeni udabukile ngempela.
Sibuhlungu thina sidabukile, siyabukile kakhulu. Abantu abathengisa amatamati bayagijinyiswa, bathathelwa amatamati, kodwa laba ababulala abantu vele akathathi. Namhlanje sesisele sizintandani zokugcina elizweni esingakwaziyo ukuthi siyathi sikhala siyekhala kubani, ngoba nguye umama ebesesisele laye simthembile emulini.
Unkosikazi Siduduzile Masilela ongumhlali wesipiscop ward 5 uthi kabasavikelekanga lalapho besezindlini.
Thina njengabomama abahlala kuward 5 vele sesihlalela evalweni, ngoba nxa umuntu esenelisa ukubuya agamula isivalo ebusuku angene endlini aze akwanise ukuthi angigamule ambulale, kusho ukuthi ngifana lo muntu ophandle. Security yethu i-acta only nxaso kulo sehlakalo esibi esenzakaleyo, kodwa ama-patrols abawenzi ngendlela eqondileyo, ngoba nxa umuntu efika agamule isivalo aze angene abulale abantu kutshengisa ukuthi la mapholisa vele abe ngekho duze esigabeni. Silusizi kakhulu ngogogo lo ositshileyo.
Umnumzana Edgar Ncube ugcizelela amazwi kaMasilela esithi izakhamizi sokumele ziphume lamaqhinga okuzivikela.
Hleli nje sithola ama-reports every day ukuthi kuba lama-attempts okufuna ukungena ezindlini, abanye bangenelwe ezindlini, abanye ngabatshontshelwe izimota. Amapholisa akwazi kuhle mhlophe lokhu. Okumele ukuthi ngabe ngesimo sakhathesi kumbe ngensuku zanamhla ngabe sekule ndlela eyenziwa ngayo kumbe kuphela amapholisa apatrolayo ubusuku bonke, kodwa kakwenzakali. Ngicabanga ukuthi funa thina njengezakhamizi aluba nje siyazibumbela umphatho esizazama ukuthi sizelekelele sizivikele kulo budlwangudlwangu obukhona.
Ukhansila kaward 5 umnumzana Gilbert Dube uthi izakhamizi zihlukuluzekile ngalesi sehlakalo.
Abantu ke bahlukumezekile kakhulu ngalesi sehlakalo, ngoba kukhanya sokuvamile ukuthi abantu baganyulwe. Kukhona njalo osokuzanywa ukuthi kwenziwe i-police base shopping center Red Cross. Lokhu kwenzelwa ukuthi amapholisa abe seduzane loZulu, ukuze nxa kusiba khona okwenzakalayo okudinga amapholisa baphange babe khona bancede abantu.
Isikhulumeli samapholisa ezansi emaNdebeleni unkosikazi Loveness Mangena uthi basaluphena lolu daba njalo babophe umsola oyedwa. Ubugebengu buyabuqhela kuleli dolobho mihla ngemihla. Kule viki ngolwesibili umnumzana Phathuma Ndindi owe-Space Corp uvuke ekuseni wathola imoto yakhe yohlobo le-Honda Fit itshontshiwe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Russia lithi ibutho lakwele Ukraine namuhla libhombe elizweni leli endaweni yokuthengisela amafutha ezimota lendizamtshina edolobheni leBelgrado. Lisebenzisa indizamtshina ezithwala imibhobho emikhulu, kodwa ele Ukraine alivumanga kumbe ukwala ukuthi yilo elenze lesisehlakalo. I-Associated Press ibika ukuba ele Russia lithi lokhu kuza kwenza kube nzima ukuba inkulumo zokukhumisana umlotha eziqutshwa kwele Turkey ziqhubekele phambili. Umnumzana Dmitry Peskov, isikhulumeli sikamongameli Vladimir Putin wele Russia, uthi ukubhomba wenze ele Ukraine ilizwe lakhe kutsho ukuba izaqhubekela phambili impile. Lokhu kwenzakala ngesikhathi le-Ukraine lizama ukuthwala izizalwane zalo ezisedolobheni le-Mariupol lapho ele-Russia elihlasela khona ngamandla. Njalo eselibulele abantu abaningi labhidliza izakhiwo eziningi. Ibutho lakwele-Ukraine libika ukuba selizibambe esidukwini e-Irpin lamanye amadolobho ayehluthunwe libutho le-Russia. Reuters ibika ukuba sokulabantu abedlula izigidi ezine 4 million asebebalekele impi le bayaphephela kwamanye amazwe angomakhelwane. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Ngabutho Nicholas Mabena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party.
Njengoba sasitshilwe phambilini ukuthi okuzaqeda impi ekhona e-Eastern Europe ikakhulu e-Ukraine yokuthi i-Ukraine kumele ivume lokho okuthiwa i-Russia ukuthi akumelanga ibe lilunga lombuthano okuthiwa yi-NATO. Okwesibili, akumelanga i-Ukraine ivumele iMelika lamanye amazwe entshonalanga ukuthi afake ama-military bases phakathi kwe-Ukraine ngoba lokho kwenza ukuthi kube le-security threat ku-Russia ngoba ama-military bases azabe sephakathi khonapho.
Ye, ukubhomba ke kwenziwe ngele-Ukraine kula ngale kwele-Russia ubona njani maphela?
Lokho ukuthi i-Ukraine ihlasele i-petrol station ese-Russia ukuthi kumbe kuzenze ukuthi inkulumo zingaphumeleli. Thina sekuchoye ukuthi vele uqaliseni i-Ukraine kayilandele lokho i-Russia ekuchoyo. Ingalandeli lokho ekutshelwa yiMelika. Kanti siyakwazi futhi iMelika lamazwe asentshonalanga asefake izikhali eziningi kakhulu e-Ukraine bezama ukulwisana lelizwe lase-Russia.
Umnumzana Ngabutho Nicholas Mabena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party. Ubeqoqa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Live Talk lamuhla siqhubekela phambili sihlaziya okuphume kukhetho lwama-by elections olwenziwe ngempelasonto edluleyo kanye lokwenzakala kwele Ukraine. Okwamanje ke sikhangele udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika. Inhlanganiso yamalwa ecatsha eLebanon exhaswa ngele Iran eHezbollah isilengatsha zayo zenkohlakalo emazweni amaningi omhlaba jikelele. Emhlazi kufumbi imbido elemelika lethesa izijeziso zenotho amalunga eHezbollah amabili asebenzela kwele Gini. U-Ali Sade lo Ibrahim Taha. Izikhulumeli sogatsha lwezekhaya umnumzana Ned Price wethule umbiko othi izijeziso lezi zizaphathisa ekwenqabeleni inhlanganiso yeHezbollah kunhlangothi lwentshonalanga yezwekazi le-Afrika ephila ngokufumbathisa ukwephula umthetho. Embikweni wokwethulwa kwezijeziso lezi ugatsha lwezemali lwathi ababili laba yizo ingqungquthela zenhlanganiso le. USade ususa imali kwele Gini eyisa kuHezbollah isebenzisa abameli bakhe abasegini leLebanon. Ungumngane lomunye njalo umlandeli weHezbollah omkhulu uKasim Tajeddin. owaqanjwa njengolwa ecatsha umqoka especially designated global terrorist. Ugatsha lwezemali luthi uTajuddin waphathisa iHezbollah ngezigidi lezigidi zamadola wasungula amankampani aweHezbollah labafo wakhe. USanbade waphathisa uTajuddin ukuthi axhumane lenkokheli yakweleGini elenkohlakalo lekahulumende walelo lizwe jikelele. U-Ibrahim Taha ngomunye wabaphathisa isikhwama seHezbollah bekweleGini. Ugatsha lwezemali luthi uTaha lomunye wakhe bathumela imali engamadola eMelika kwenye inkampani yabo egcekeni lendizamtshina eleConakry Airport. Bafumbathisa izisebenzi zemngcele ukuthi imali idlule empahleni iye phandle kwelizwe. Bobabili uSade loTaha betheswa izijeziso zenotho phansi komthetho i-Executive Order 13224 ngokuphathisa kumbe ukupha imali lolwazi kumbe ezinye indlela inhlanganiso yeHezbollah. Lokhu kutsho ukuthi yonke impahla lezifiso zokuba lempahla ezababili laba ezikwele Melika kumbe ezigcinwe izizalwane zakwele Melika kumele zibanjwe kumbe kwaziswe ugatsha lwezemali kumbe ugatsha olubona ngempahla yabo kuza olwe Foreign Assets Control kumbe iOFAC. Njalo ngaphandle kokuphiwa imvumo ngelayisensi evela ku-OFAC kumbe ukuvunyelwa iziphathamandla zikahulumende, izizalwane zakwele Melika azivunyelwa ukwenza ibhizimusi labantu laba abetheswa izijeziso zenotho. Imikhuba emibi yalabo abetheswa izijeziso zenotho mhla zikufombimbitho zenqabela abazama ukweyisa imisebenzi ehlanzekileyo bephathisa imisebenzi yamalwa ecatsha lapho okule misebenzi ebalulekileyo, kutsho isikhulumeli sogatsha lwazangekhaya umnumzana Price. Elemelika lizaqhubeka liveza abantu abasekela imikhuba yobudlwangudlwangu. Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Lwezemidlalo uthi khona kusazoba mnandi umdlali weqembu leHighlanders ohlohla sakudlala kulezinsuku uNqobizitha Masuku. Indathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha loludaba ngokugcweleyo.
Nasibonga ngumsekeli kaCaptain weqembu leHighlanders uselitshayele emambuleni kahlanu kumidlalo yethu bangunomunye yeLeague ukuthi kusebenza kanzima kanye lokuzimisela yikho okumenza ahlohle kangaka lonyaka.
Ngibona ngani ukupractisa kahle nokufika endaweni zangkhona eziseduze lasebhaleni ekwenzela ukuthi noma yiliphi ithuba endiyitholayo ikwanisa ukuthi ngitshayele phakathi. Isifiso sami ukuthi ngibe lokho engiwatshaya ngisiya phambili, sizabona ukuthi umnyaka usephela ngiyabe sengimaphi.
Iqembu leHighlanders lizavakatshela leTriangle ngesonto emdlalweni weviki yeshumi kusigaba seCasalaga Premier Soccer League. Njalo umqeqeshi walo uMandla Mpofu ukuthi sebehlomi baphelela sebelinde ukuyahlasela kuphela.
Hayi, amalungiselelo ahamba kuhle, ihlomile iyakhona leTriangle njengoba ngikathatha imiklomelo emthatha.
UMasuku laye uthembisa abalandeli bebhosi ukuba lawo njengabadlali bazabopha ziqine ukuze baphumelele.
Awukalungi ngendlela esifuna ngayo, kodwa hayi, siyathembisa ukuthi njengamadoda sizasebenza ngamadlakuzane langamandla ethu wonke sibili, siqinisele umdlambula sibili, ngoba leli liqembu elikhulu kakhulu lathi silisekelayo. So noma yiphi indoda noma yiliphi ijaha elingabe likhethiwe ukubana limele iqembu leHighlanders kumele lisebenze ngokusikhandla lokukhalipha langesibindi ukuze ukuthi iqembu leli liye phambili.
Imidlalo eviki yeshumi kusigaba seCasalaga Premier Soccer League iqala ngomgqibelo lapho amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu elihlezi phezu kwengalane leChicken Indies adibana nelemanyika Diamonds ngaseLuveve. Iqembu leYada lizanqikelana leHerentals ngaseBaobab. Iqembu leFC Platinum lizatshana leWawa ngaseMandava. Iqembu leCranbourne Bullets lizemukela leBulawayo City ngaseSakubva, kuthi iqembu leZBC Caribba lizadlala leHarare City ngaseNyamunga. Kweminye imidlalo yangesonto iqembu leTenex lizemukela leCape Town United ngaseSakubva. Iqembu leBulawayo Chiefs lizanqikelana leLenkezi Platinum Stars ngaseLuveve, kuthi iqembu leDynamo lizadlala leBlack Rhinos ngaseNational Sports Stadium. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji. It was a Friday.
Kule viki kuhlelo Woza Friday sileqembu elihamba ngegama lokuthi imvunulo kaMzilikazi elicula umdumo weAfro Jazz lisebenzela lisecholocho. Okuningi asikuzweni kumsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Smanda.
Inengi labaculi abadabuka kulomhlubulo bacula umdumo wechibilika kodwa imvunulo kaMzilikazi bathi bona bapholile ingobe buya ngomculo opholileyo bamelwe ngumkhipheni Chabangu ozalwa kwaNhlamba eCholojo.
Ngokuzalwa ngizalwa nguAmos Chabangu Bezenia endaweni yakwaNhlamba kwaChabangu emzini omkhulu, umama la engumamoyo ozalwa khona endaweni yaseCholojo. Ukufunda isikolo ngafunda endaweni yaseChabanda, isikolo esilaphana endaweni yakuNkunzi.
Selesikhathi ecula
ezokuhlabela ngesiqhela phana ngonyaka ka-2013 lapho engaqala khona leqembu leChabanda Mabhoko Sound, ebelikhokhelwa nguFrance Ncube. UFrance Ncube laye ohlala khona ke laphana ke endaweni yaseSholotho ongumhlali wakhona. Ibizo lomculo lo esiwuculayo ubizwa ngokuthi imvunulo kaMzilikazi owela ngaphansi kweAfro Jazz. Ingoma lezi ingoma ezijule kakhulu njalo ezifundisa kakhulu ngendaba yesiko lakithi lapho esivela khona.
Kipeni leqembu lakhe imvunulo kaMzilikazi uthi laye kulabaculi abamenza wangena kwezomculo.
Okwangeza ngafuna ukuhlabela okwangisibhayayo ngabantu abanjengabo alendoda oba kumadala boy, yibo abantu abangiphusha kakhulu kule zinto zomculo. Kodwa kuthe ukuhamba kwezikhathi ngathola ke sekukhona lami laphana engizikhethela khona engikuthanda kakhulu okufana layo yona le Afro Jazz laphana engikubone noma ngithi engikuthandele ngikubonela ebantwini abafana lobaba uMajayivana labantu abafana nabomzwakhe Mbuli oyuma sekela.
Na Chabangu abalaleli bengalithola ngapi nxa befuna ukwazi ngezomculo wenu?
Siyatholakala kuma social media ke wonke ama page lapho ungasilandela khona uyasithola, Instagram, Twitter, ngisho la ku YouTube uthi nje imvunulo kaMzilikazi uyakuthola konke okumnandi. Ngilithembisa ngithi mina ikhona ingoma esendleleni ke ikhona ingoma isingi lapha la esendleleni
besiphethe umculo wemvunulo kaMzilikazi bemelwe umkhokheli Chabangu esimkhipha sivala uhlelo Woza Woza Friday. Mpelaso nde mnandikile lonke igama lami Ezra Chisa Sibanda.
Sigam Zilikazi,
Silazo, uhlanga lukaMsitheli lusungule namhla umkhankaso okuhambela uzulu ezigabeni zelizwe ukuthi abhalisele ukuthola incwadi zokuzalwa izithupha lokungeniswa kuluhlu lwabavoti. Ele Russia lithi ibutho lakwele Ukraine namhla libhombe elizweni leli endaweni yokuthengisela amafutha ezimoda. Siligqiba ngelapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.